Usikomithi wesikwindi sekwana njalo engumgcini sihlalo wekomiti emelana lengozi, Mnumzana Thulani Moyo, uthi baqhubela umkhankaso ngoba bekhathazekile ngenani labantu abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 eGwanda. Umoyo uthi babhode bekhuthaza uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Lamhlanje sikubone kufanele ukubana sibaxhase sisingene phakathi komuzi wethu weGwanda, sikhuluma nomuntu wonke nje sibakhuthaza ukubana asihlonipheni esikufundiswayo ukwenzela ukuthi sivikele ukumemetheka kwe-COVID-19 esesibone ngani isimemetheke ngesibanga esiphezulu khona lapha phakathi komuzi wethu eGwanda.
Umoya uthi okunye osokudale ukumemetheka kwalo mkhuhlane ngamandla ikubuthana kwabantu ezililweni bengalandeli iziqondiso zikahulumende ezivumela ukubuthana kwabantu abangamathumi amathathu kuphela.
Ngakho siyacela kakhulu abantu ukubana bazwisise ukuthi isintu sethu besisitsho sibili ukuthi sihambe siyebamba abantu izandla, kodwa ngenxa yobhubhane esiphakathi kwalo kusamele sonke sitshedeleni emuva, sinike abaqondana lomufi ithuba lokubana ziyesebenza umsebenzi wokuphelekezela oyabe sethe wabhubhane.
Osaphethe isihlalo sokukhulumela amapholisa ezansi emaNdebeleni uSergeant Thandolonke Simoyo uthi amapholisa kasoze athandabuza ukubopha izephulamthetho.
Sesiqinise umthetho wogubhane lwe-COVID-19. Sinanzelela ukuthi uZulu uyalandela izixwayiso ezalethwa lugatsha lwezempilakahle. Sizaqhubeka njengamapholisa eMathebeleland South silokho sikhankasa ukuthi abantu abavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 ngokuthatha izixwayiso ezivela kuhulumende.
UZulu kuthazwa ukuthi agqoke ama-mask engasondelelani njalo ahlatshwe ijekiseni ye-COVID ukuze avikeleke kulo mkhuhlane. Okwamanje abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emaNdebeleni sebefika phose inkulungwane lamakhulu amane 1395 kuthi abangamathuma ezikhombisa lambili 72 sebebulele umkhuhlane selokhu kuqale yonale inyanga kaNtulikazi. Abedlula inkulungwane ezingamathuma ezikhombisa 74,906 sebehlatshwe ijekiseni yokuqala e-COVID-19 kwathi abazinkulungwane ezingamathumi amathathu 30,857 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.